So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhla ziku 5 Ntulikazi 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu namhlanje, inhlanganiso ye Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wenhlanganiso le umnumzana Robson Jere izolo isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi.
Asi kuhlaziya sibona obhedu wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uChere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo.
Ibandla elisanda kubunjwa ele-Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo.
Sithila abantu kwababumba uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela, badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo, badinga ukuthola izindlu.
Kuhlelo lwethu lapho isikhangela imbali kamuyi umnumzana Joshua Nkomo, lamuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana George Mkhwananzi othi uNkomo wayengabusa ngcono ilizwe kulomgabe.
Ubaba uNkomo wakumela kusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe. Akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa neLancaster yayilibandla lakhe.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso emela ilungelo lababalisi bemaphandleni iAtuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo isithi le indlela yokumhlukuluza phezu kokukhalela umsebenzi wokuqoqwa ngababalisi lezinye izisebenzi zikahulumende. UJere wetheswa icala lokubulala ilunga leAtuz okulicala elibotshelwe njalo umkhokheli walinhlanganiso ngeviki edluleyo umnumzana Obert Masaraure. UMasaraure sokhululwa ngemali yesibambiso ibail. UJere ukhangelelwe ukumiswa emthethwandaba yilobanini. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli seAtuz umnumzana Themba kuye moyo.
Icala elethweswa uRobson Jere licala elifanayo lelethweswa uObert Masaraure. Ngokunjalo nxa sikuhlaziya sibona obhedu wathe botshwa, sasiyenze isimemezelo seviki lonke siku-stay away. Lamhla uJere sebotshiwe ngoba sesiyenze isimemezelo sokwenza i-strike, i-national strike. Ngokunjalo sikhangela indlela le kuyikundlela yokunqunda imisebenzi yethu, kuyindlela yokuzama ukusithulisa. Pho njengoba iAtuz kakusiyo Obert, iAtuz kakusiyo Robson, iAtuz ngamalunga bekhona bengekho, iAtuz yahamba. Kodwa sithi uhulumende kakuyekele ukunikeza abantu amacala abangelawo.
Yebo lithi uJere lo Masaraure bamsulwa ngakho bayahlukuluzwa nje nguhulumende. Kodwa amapholisa athe kulobufakazi obutsha asebuvumbululile. Kalibona ukuthi bungaba khona mpela lobo bufakazi.
UIsa esifa kwenziwa iinquest. Iinquest yavumbulula ukuthi uJahalo uzibulele. Ngokunjalo nxa sokuvumbuluka lamhla njalo kuvumbuluka ngobungilimbane ukuthi kuyaqala kubotshwe uObert, kuthiwe omunye wakhubalekile use-America, zukuzuku sokubotshwe uRobson. Lokhu kuyasitshengisa obala ukuthi amapholisa awalabufakazi alabo, ngoba ngabe babelobufakazi kumbe ngabalobufakazi amalanga wonke lawo obhedi bahlala besiye emapholiseni besiyazi report ukuthi bekhona indaba bebengabotshwa njalo ekuhluzweni ekuhluzweni inkantolo kokufa kuka Isa ibizo lika obhedi alizange libizwe lamhla ngubani osethengiwe oselethi ibizo lika obhedi etulobufakazi lamhla ngubani osethengiwe istate oselobufakazi obuza tshintsha ukuthi uchere ngombulali siyayazi izanu PF ukuthi isebenza njani nxa isisethuka ukuthi ngaphuma embusweni pho thina kayisiwe bezombusazwe simele ilungelo labasebenzi abasebenzi kade bahlukunyezelwane yiwo lathi umbuzo esilawo amapholisa wona lawo ahlukumezayo asibophayo sizama ukwadingela imali ukuthi izicathulo zabo zingatsheki sizama ukwadingela imali ukuthi bekele ukubhadalisa abantu bekhwabanisa bahole kuhle bahlale kuhle basebenze bethembekile kodwa ngoba bayakwazi ukuthi bona balendlela zokutshontsha balendlela zokuyenza izinto yikho begijima nxa sokuthiwa bophana abantu abakhuluma ngeholo
alo ke ngumnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iR2s isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi ubengabambeki ecingweni Ivandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo. Ivandla leli labunjwa ngamalunga enhlanganiso zeMathebeleland labazimeleyo njalo lithi injongo yalo ikuthuthukisa umnotho welizwe lokukhuphula impilo yabasakhulayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomkhokheli waleli bandla uDr. Samukele Hadebe oyingcwethi njalo ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Inhlelo zikahulumente ofani ngayizisele linotho ekungayi yizo ezidala ukuthi ilizwe libe lalokhu ngesilungisa sithi thina i-manufactory kwathiwa bahlalize kube siyazenzela ngoba sesithenga yonke into phandle kwelizwe sizithenge lezibhodolo lezi ezokuvungula esithi ngama-toothpick so imali yonke i-forex yonke iphelele ekuthengeni izinto kwamanye amazwe alubana lapha kuyasetshenzwa kuyalinywa kuyile manufactoring kwenziwe lonke itshe esithi i-value addition ukuthi kungaphongukuthathwa nje inotho yelizwe ezenjiwayo zihanjiswe zingazange ziprocesse yikho kwenza ukuthi kungabi le mali ngalokhu kube kuguqulwa kuthiwa securrency etshintsha ama-policy rate i-lending rate yokutheni sokuvalwa amabhenki kwade akusoke kutshintshe lo inguquko iza kuza ngaphandle kokuba sekufakwe imigomo yezenotho ezavuselela ukuthi okokuqala abantu babuyele emsebenzini lokho kukuthi sonke sesisebenza uzama ukuvuka sizisebenza kusiza indawo ngoba sitholile ukuthi kwenzeni njalo
yiziphi lezinhlelo uhulumende angazisungula ukuthi kube lomahluko umnotho welizwe ukhuphuke
angithi okokuqala singalibali ukuthi okwenza abantu bangasebenzi uhulumende wafaka umthetho xa ubuyela embalini sisha ku-1990 efaka umthetho we-SARS owavala ama-factors sithi njengoba wafaka umthetho wabulala i-production wangenisa impahla elizweni ngapha thina sesile ukuthi sakhezethu kulokuthi ilethe imitshina yokuthi sisebenzise yikho sithi akufakeleke imithetho ezakhulisa lokhu esikuthi i-local production lapho engivela khona njengomuntu obesebenza nabasebenzi sithi thina imali iphuka ezithukuthini zabantu ile nxa abantu bengekho emsebenzini akukho ongakwenza ngazi ukuthi ye i-economy thini
uthe ibandla lakho likhuthaza ukuthi abantu bezithuthukise elithi ngumqondo ogxile kugwalo lwe-Mathebeleland Freedom Charter
yi-self-determination ilungelo lokuthi abantu baziphathele the self-government ilungelo labantu lokuthi bazibuse bazilawule balawule le notho yabo asithi thina abantu kabaphume uhulumende angenzi lutho hathi sithi thina abantu kababumbe uhulumende wabo ozakwazi ukuthi badinga izibhedlela badinga ukuthi abantu babo baye ezikolo badinga ukuthola izindlu badinga amanzi ahlanzekileyo badinga amadlelo lemithi yezifuyo zabo badinga ukuthi kudibiza kunokho yikho kumele bakwenze ngoba amandla ombuso akuzulwa ebantwini okusibuleleyo elizweni okwamanje ukuthi konke lokho kwenzakala akwenziwa kukhangelwe impilo kaZulu ukhangele nje ihlekanyana labantu elizuzayo ngaleso sizathu sithi hayi abantu sokumele bazibambele bona ngoba bangakwenza lokho bangahlali bekhala lokho besithi lokho sekwenziwe lokho sokwenziwe lokho uhulumende okhona uyakhutshwa ngabantu and njengesystem alliance sithi hayi njalo kayiphumi
lingabe lisitsho ukuthi ngokuvota la kumbe kukhona okunye
indlela ziningi abantu abangathola ngazo abakufunayo ekuvota yiyo enhle kakhulu ngoba lo mhlaba uyabo uza kubona ukuthi abantu ngokuvota besithi nxa lolo khetho lukhululekile into engaze yasibelayo kuleli lizwe kodwa kuzakhomba ukuthi hayi abantu bebefuna ukuthi lokhu kwenziwe ngalendlela xa ekhona obenqabelayo lakumhlaba uzabe kubonile kodwa ke abantu abalifiso sokufeza abafisa ukufeza banda ndlela eziningi lokuya nje ezinkantolo baye ukuthi lokhu nalokhu sifisa kube abantu balelungelo nalokhu ngesilungu phecelezi esithi advocacy inkululeko yethu bantu bakithi asoze siyicele inkululeko yethu kumele siyisebenzele siyiginqele ungahlali phansi uthi ulinde uzibani aze ngiqoqoda isikhatha sisavumi sonke silambile sonke sihluphekile sonke siyagulelwa sonke siyafelwa sonke siswele imisebenzi siswele izindlu siswelene asisukumeni ngokunengi bethu sibambaneni sakheni i-Freedom Alliance yethu ibe yilona lizwi lethu sikhulume ngazwi linye ngoba isikhathi sitshayile abantu bakithi
alo-ke ngudokotela Samkele Hadebe umholi webandla le-Freedom Alliance oyingcwethi ecubungula ezomnotho kanye lezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwabulawayo kusenjalo uhulumende uthi uletha inhlelo ezimqoka zokuvuselela umnotho welizwe njalo imali yegolide asanda kuyethula izaphathisa ukwenqabela ukuwa kwamandla emali eZimbabwe lalapho iqotshana ledola leMelika kuhlelo lwethu lapho esikhangela imbali kamuye umnumzana Joshua Nkomo namuhla siqhubeka ngehlandla lesibili lengxoxo yethu lengcwethi ecubungula ezombusazwe kumnumzana George Mkhwananzi. Umkhwananzi uthi nxa sikhangela imbali kamuye kukhanya wayengabusa ilizwe ngcono kulomunye wakhe umnumzana Robert Mugabe owagcina kunguye ebusa ilizwe.
Izaphu yayi inikwa usekelo yiSoviet Union yikho kwabenza bathula bangafuna ukuthi baveze ukuthi sekusenzakalane emfaneni weRussia kodwa ke umbuzo uthi yena ekuyini okunye ayengakwenza mina mbona sengathi ayengakwenza wayezomela kwenze ngesikhathi esekuhlelwe indawonye etafuleni lapho kubhalwa kuvunyelwana kulotshelwana kusayinelwana sona isivumelwano sika 1987 se-Utah Accord sengitsho nalabo bantu ababizwa kuthiwe abahlamuka ama-dissident nawo futhi unkomo nobukhokheli bezaphu babathengisa kwanalabo abantu ngoba ngabe kwakungekho isimo esasisenza ukuthi izano ingangena emathebelendi ichachaze yenze intando esasivinjwa ukuba khona kwabahlamuki labo ababengabe besuka kuZiphu kwakungasoze kube khona isidingo sokuthi bacele ukukhumisana nomlotha nezaphu izaphu amandla ayo okuyakhulumisana nezano yayiwathatha kuwo ama-dissident noma yakuthanda noma akuthandi yayiwathatha kuwo ama-dissident ngoba izanu yayifuna kube lokuthula kungabi nomhlubulo lapho kuthiwa kayikwazi ukungena yenza intando yayo emathebeleni ayingakwazi ukungena yenza intando ngenxa yalawo ma-dissident unkomo ukubaluleka kwakhe kulezo nkulumo kwakuyikuthi akhuze abahlamuki ukuze imathebeleni la ivulekele izanu idle ize igogode incinde njengalokho esikwenza manje isimo esavulwa suswa kwama-dissident esuswa emathebeleni isivumelwano sika 1987 engizama ukusho ukuthi ubaba unkomo kwakumele akusebenzise ukuthi ama-dissident uzwelana nawo njalo ngawebandla lakhe akusebenzise lokho kanjengoba wayesebenzise ukuthi iZipra ngesikhathi sempi sokuyakhulunyiswa ne-Lancaster yayilibandla lakhe ilibutho lakhe elalimenza naye ahlonitshwe yikho ubona abanye ababengenamabutho abazange bahlonitshwa balalelwa kwakulalelwa abantu bepatriotic front kuba yiba babe nabambo namabutho nango 1987 bona lawo madizen noma emahlanu noma emathathu kodwa yiwa empha isithunzi sokuthi kuthiwe asikhulumisane nomdalalo
kodwa nxa ukhangele imbali kamuyi unkomo ubona ungani ngumuntu owayengabusa ilizwe leZimbabwe ngcono kulalokho esakubona sokusenziwa ngomunye wakhe umgabe
yebo ngiyavuma ukuthi ubaba unkomo kube nguyena owaphiwa ithuba lokuthi aphathe ilizwe laseZimbabwe ngo-1980 esikhundleni sikamgabe wayengaliphatha ngcono kakhulu uyamthanda noma kawumthandi ubaba uJoshua Mqabu Nkomo ube yindoda ele vision ekuphathweni lekubutheni isizwe ayengelakho yikugodla alamulele abantu ababemthanda abemathabeleni yena ubevule sakhe isifuba sifukamele sengisho namatsiyane namaqande enyoka ayezophuma achamisele amlume isifuba leso yiyo iweakness yakhe kodwa umbono wakhe ukujulile kakhulu futhi lothando okade luzokwenza ukuthi isizwe sibumbane sibambane simanyane khona lokhu ukuthi inhlelo azivulayo engekho embusweni ekhokhela nje ibandla lezabo amaplazi awathengayo ngcedisana lebutho lezaphu amankampani awa amaproject awayewavula awokulima awezinkomo uyazi ukuthi zikhona izinkomo zezaphu ezisendaweni okuthiwa kusemweneze nawunets namaplaza athile ayethe chithisaka nje izwe lonke kuyabonisa ukuthi kuyindoda elomqondo ohluzekileyo obekumele ukuthi ngabe iZimbabwe yabusiseka ngokukhokhelwa nguye isuka emabhonweni
Alo ke ngomnumzana George Mkhwananzi ingcwethi yecubungula izombusazwe obekhuluma icingweni leStudio 7 eseSouth Africa. Kusasa siqhubekela phambili ngodaba lwembali kamuye uDokotela Joshua Mqhabuko Nyongo Lonkomo sile ngxoxo lomnumzana Mqondisi Moyo umkhokheli webandla leMRP.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC. Yabo!
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ale The News Hawks lilodaba lokuthi usomabhizimusi weZimbabwe umnumzana Strive Masiwa usefuna ukuthenga iqembu lenguqu ele SuperSport ele kwale South Africa. Iphephandaba le News Day lilodaba lokuthi sokulobufakazi bokuthi iziphathamandla zikamanisipala weHarare zaba lesandla kusivumelwano lenkampani yeGeonix ethi yaqatshwa ukubutha izibi eHarare. Linkampani ibikwa ifuna ukuhlawulwa imali ezinkulungwane ezingamashumi amabili lambili, $22,000 ngelanga, osekusalwa ikhansili le. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi imota kalo ozithi ngumfundisi uPassion Java ichaye omunye umama ozithwele wafa eHarare izolo. Okwamanje sengilithiya ke ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salbonani, salbonani balandeli bomsakazo Studio 7, abasakazi bonke, umsakazo omuhle, umsakazo othandayo, umsakazo ke kamthakazi siyabonga kakhulu. Ngithanda ke ukubonga kakhulu ke inkulumo ke kababa George, George Mkhwananzi, ukhulume kamnandi ngendaba kababa Nkomo. Ngiyibona izano isenza ulutho olungani luhle emehlweni ethu njengamandebele, njengomthwakazi, noma inhle kanjani, kumele ufake question mark. Khona babe ukuthi kukhona ababe kwenza, kukhona ababe kuvala, kukhona nje ababe senza ngakho izilima lokungacabangi njengomthwakazi nokuseyisa nokusidelela. Izano akaze yasithanda, izano nje akaze yasenzele kuhle njengomthwakazi. So baba George ukhulume kahle, siyabonga kakhulu ukuthi kusese nabantu abakwazi ukukhuluma amaqiniso. Wasebenza ubaba omdala uNkomo kakhulu, kodwa ke waphazamiseke laphana kusivumelwano ngoba waphuma phuma waphela ke laphana kubudlelwano. Sazimela sodwa njengomthwakazi. Ngabe konke lokhu esiphakathi kwakho namhlanje omthwakazi ngasi ubone, siyabonga kakhulu. Sizaqhubeka njalo, samlalela futhi baba uGeorge kusasa njengomsakazi ukuqhubeka nokukhuluma naye sizwa amaqiniso evela ke ngembali yethu amaNdebele. Siyabonga kakhulu.
Ngibingelela uZulu wonke eZimbabwe linjani shuwa. Ilizwe seliwonakele, izinto sezikhwele ngempela. Uhulumende wethu lo esilayo besifisa ukuthi ngabe kuyavota kutsha, abantu bevula amehlo nxa bevota bebona ukuthi le ndaba esisuka kiyo lapha kufana le nkomo ebhaleleyo. Inkomo ebhaleleyo nxa ikwazi ukuthi laphana ngingabanjwa ayihambi, iyatshintsha isayidi nxa ibisedameni athela kwelinye isayidi. So lathi nxa sabantu simele sivuleni amehlo sibone ukuthi lapho esisuka khona kunjani. Ilizwe selinzima, sisamele ukuguqila ilizwe. Melele Studio 7 isenkayi esigabeni sasempho.
Studio 7, Studio 7 linjani, linjani makhiwane, linjani lonke bakithi. Hhayi ngiyasiyaphila ukuthi ngihambe ngamabizo ayo ngaye libaningi lonke umhlaba wonke amagumbana ama nomhlaba uzobefika e-America kuqoko. Hhayi thina siyaphila mpela. Hhayi ngithi ke mbone ngombono lo mani lowo ndoda kuthiwa umavava lowo mbe kuthiwa amavaza bothiwa mavuvu mavuvuzela. Hhayi into ayikhulumayo hhayi no ayiqondanga and awungaze akwazi ukuthi vele ukhumbulani. Unganaso umuntu ezimbakho, ungani umuntu ubozalelwe kweli lizwe uyakhulisa kwale America ungaza kwazi. Manje into ekhona ukuthi ngasikhukhangela umuntu lo ufuna ukuthi isikhathi lathi ke sike sihlale phansi simkhangele simbone ukuthi kanti unjani engqondweni yakhe. Bese singenze nje ingqondo yakhe ngeyayisiyo kahle asoze into abantu bedubeka besenze ngibe tena abantu bahlezi kude bahlezi kude. Le nto ayikhulumayo le mani yaze iyakhuba kakhulu iyakhuba. Asazi no come the 23 sibone ukuza wena aphinde ulo phawuka. Hayi madoda ngicela lonke lonke semagumela umhlaba sihambeni sike sikhole siyovota sonke sihambeni. Akulani ukuthi singada sihambeni siyovota nami iyahamba mina ukuthi asengaqeda ungaza bani. Hayi ngikhuluma iqiniso lokho okwenzayo lokho. Hayi kathi sikhumbula abazali bethu bashona bebadla abantu balekabantu bafaka embizeni akusebenzi nazi zibuhlungu kakhulu. Hayi tanki ngibongile makhiwane te mbonisa umbono omncane noma kuzonga noma kuhle kodwa ngifundisa inhliziyo yehlungu. Babayi
siyabingelela emsakazweni Studio 7 siyabonga kakhulu. Sibingelela abalandeli abalaleli bonke nje. Ngithanda ukuphawula kakhulu ngendaba yamadoda kakhulu aye MRP mabe commenta noma mabe kufaka ukuphawula bagxeka i-CCC iqathanza lezana u-PF. Kanti ngithi cha i-CCC ayoni ephethe i-opposition njengabo nabo be-oppose umbuso khona lokho okhona wabo mnanga. Bona bengagxeyi i-CCC whatever indlela abacabanga ngakhona mbabona ngakhona. Bengathi umuntu we-CCC uyabathengisa abadayisa no cha. Ngizwe omunye uthi abantu be-CCC ababotshwa abatshaywa izano ababulawa no. Abantu be-CCC bafuna ukukhulula laye umuntu we-MRP uzakhululeka mase kubusa i-CCC. So mina ngithi abantu abangama-opposition njengabona bomthwakazi ababambane bebe into eyodwa le-CCC ukwenzela ukuthi singakhipha umbuso lo ocindezelo maybe phambilini singahlala phansi silungisela lezi nkinga abe-MRP abakhala ngazo. Kodwa singathi sihamba singama-oppositions indawonye si-oppose umbuso okhona singabi nombono ngendlela engizwa amadoda e-MRP ekhuluma ngakhona sizohluleka ngoba sizoqala ukuthi sigxekane sodwa thina singama-opposition. Kanti-ke sesinika i-ZANU-PF i-power yokuthi qhubeke kunjoba kunjeba okwehlule oJoshua Nkomo la baze bashona. So sithi asibambisaneni sibe munye. Ngiyamuzwa omunye uyagxeka ukuthi sithi sibambisana nabo bani. Indaba yokuthi sihlukane sizizwe ukuthi singamashona singamaNdebele singamakhaya angeke usisize. Sibambaneni silungise ilizwe lakithi ngomnyaka ozayo ngevoti sesizobona okunye phambili. Siyabonga.
Siyabingelela Studio 7. Awubaki ngenhlupheko ezingaka esinazo ingakubalibana ziyaziswa umhlaba wonke jikelele azikhitshwa esiyabade siyazama ngalokho angazi kumbe sisuke sikhulume kubi kumbe sisuke sibe njani. Awubakithi ngokuhlupheka kwami engikho khona mina ngikhalela nje kuphela ukuthi alibana bengahlanganiswa nabo phela laba amaloya violators of human rights. Ngoba ngibona ukuthi bayikimi kune violation of human rights, especially kuma pensions ami, imali zami engaphongubandlululwa, angazitholi ezidimo ezesovethi, amakuthi ngayizo imali engazivuyelayo. Nakathe singizibona ngihlupheka nokwenisaphambi, but pho koze kugcine ngani, ngiyazenye ukufaka kithi ngiloko engihluphekayo noma ngenzanga lukhulu. Manje ne-radio ayi-televise ukuthi mhlawumbe itshele umhlaba kwakungaba nomunye umuntu ongaba nosuli. Ngiyabonga.
Ngiyalibingelela basakazi be-Studio 7, lina elisazisa ngezindaba zomhlaba wonke ongaka nesivula amehlo. Hawu bakithi, sesiyathe siyakhuluma asizizwa ukuthi kanti esikukhulumayo akuzwakali yini bantu. Siyahlupheka bantu. Hayi, into eyenza sigame ukukhuluma ikuhlupheka eZimbabwe. Mangala namhla nxa bekhuluma ngokuthi umthuli ekhuluma ngokuthi usekhipha amakhoyini angasebenziyo, uwasa ngaphi? Ngoba bona bayazi ukuthi akusela mali ehamba ebhenki, sebedinga imali ebantu. Wena uthatha imali yakho usiyathenga ikhoyini engasebenziyo, usiyabanika imali. Izana isakwazi kwenzayo bakithi, ayisakwazi kwenzayo bani. Abantu asiyekeleni ukutshona uDuma uthi uyathenga into engasebenziyo. Ikhoyini leyo ngeyani? Igold leyo ngeyani? Wena inxa igold ibekiwe ungayithenga ulecala. Namhla leyo khoyini esithengwa emabhenki ngenjani? Awusaduyeke eZimbabwe bakithi, ngezinto ezingalangqondo ezenziwa ngomnangagwa labomthuli. Abasakwazi abakwenzayo bakithi bantu besintwini. Asiziboneni ukuthi thina vele sizintanda zisalahlwa kudala. Noma ngubani ngubani ukukhangele lokho ukuthi esindebeleni ngapha thina sivele sibekwe aside, asikho embusweni wezana. Nyamangala lo muntu oloko ephethethi asihlangana sihlangane, thika salahlwa kudala, sabulawa kudala, namhla khona singahlangana sizayekele ukubulawa. Ngiyabonga Studio 7.
Hayi, lathi siyabonga. Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, ujaha owadubula abantu abayisikhombisa izolo edolobheni le-Highlands Park esigabeni se-Illinois ubotshiwe ngamapholisa izolo ebusuku. URobert E. Bobby Crimo III ubika ephange wagqoka isigqoko sesifazi lapho eqeda ukudubula abantu, waphunyuka watshiya umbhobho wakhe. Kodwa amapholisa athole umfanekiso we-surveillance video, bamdinga baze bamthola bambopha. Injongo yokubulala abantu laba kade besembuthanweni wokunanza ilanga likazibuse ayazakali, kodwa amapholisa abike ukuba uKrimo uyakhuluma labo ngokwenzakalayo, njalo ekhomba ukuba wathatha amaviki ambalwa ehlela isihluku lesi. Isikhathi ke asisavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Inhlanganiso elwela ilungelo lamatitshala emaphandleni e-Atuz isisole ukubotshwa kukanobhala jikelele wayo umnumzana Robson Jere izolo, isithi lokhu kuyasolisa ngoba kwenzakala ngesikhathi bephakathi kokuqoqa ukukhalala umsebenzi kuyona le iviki elandelayo. Ibandla elisanda kubunjwa ele Freedom Alliance lithi kusobala ukuthi ukugugudeka komnotho welizwe kubangelwa zinhlelo zikahulumende ezingelahlonzi njalo eziguqulwa okungapheliyo njalo nje. silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.